So kwe zika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases.
Le South Africa livula imingcele yalo lamhlanje.
Empeleni ukuvula kwemingcele makuye ukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelwa njengoloko kwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole. Kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza.
Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uvezi maduna mafu oyifilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe.
Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezindawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Indizamchina ethwele umuthi wamajekiseni wokunqabela ukubanjwa igciwane le coronavirus ifikile lamhlanje egcekeni le Robert Mugabe International Airport ivela kwele China. Intathele izindaba ye Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukhonale.
Silapha e Robert Mugabe International Airport lapho esise melele khona ukwamukela imithi lo wasengathi ijekiseni ebizwa ngesikhiwa kuthiwa i-vaccine COVID-19. Indizamchina isifikile kwamanje sebefuna ukuthi behliseke lokho okungabe kuvele khona le ngaselizweni le-China. So okwakhathesi sizamelela ukubana saziswe nguye-ke umseli kamongameli umnumzana Chiwenga nguye ozasitshela ukubana kuzahamba njani ukubana i-vaccine le izasebenza kanjani, ngoba okwakhathesi kakaqalisa ukukhuluma nentatha lezindaba. Kodwa-ke indizamchina yakhona bekumele ifike ngo-3 ekuseni kodwa ifike khathesi nje sokuzashaya isikhathi sika-6.
Sizwa kuthiwa umongameli womnumzana umongameli u-Emerson Mnangagwa nguye ozakhuluma kabanzi ngemithi yona le esifikile.
Ozakhuluma namhlanje ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye ozakhuluma ke ngayona le mithi. Kodwa umongameli ukhangela ukuthi atsho ke amazwi akhe laye namhlanje emini lapha azakhuluma ngodaba lweziqondiso ze-lockdown. Kodwa ke okwakhathesi okukhangelelweyo yikubana umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga akhulumeke phela atsho amazwi akhe ukuthi i-vaccine le izahanjiswa kanjani. Yikho kukhona kamanje ikwethu kumelele
leyo ke intathele izindaba ye Studio 7 umlondolozi Ndlovu esixoxelaye ecingweni esegcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport. Kunjalo nje sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases. So ngokunjalo ke iyabathi stage 1 be phase 1 kube sokusithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo ngaso ku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk, so abangakhuli kangako singathi kabakho engozini yokugula kangako. So yikho ke sikuzwile khonokho ukuthi yizo inhlelo ezizalandelwa mbele uluhlu oluzalandelwa nxa kutheke lowo muthi wafika, ngoba sikhangele ukuthi ufike i-200,000 ongangokuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku-2% abantu i-population yeZimbabwe, ngoba siyakwazi ukuthi population ye Zimbabwe roughly iku 10 million. So nga kuthe wafika 200,000 ngaphinda si divide futhi ngo 2. So umuthi esikhangela ukuthi uzahlaba i 1% of inani labantu abaselizweni leZimbabwe.
Nje ngokubona kwenu kuzahamba kahle na ukwabiwa kwayo. Asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezi mathebeleleni ezihlala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaphiwa ama vaccines amalutshwana.
Konoko sikukhangele ngelihlo lokhozi ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani le mithi elingaba yi 200,000 doses okukhangela ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu 100,000 nxa kuyukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili. Konokuyana ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwana lingathola lowo muthi kugcine kusenza ukuthi laba abalutshwana abayibo abaseduzane lo mbuso kube kugcine kuyibo abathola umuthi kungakhathalekile ukuthi laba abakhatshana bayawuthola yini. So kungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa ubugwelegwele bungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelane lobhubhane lwe-COVID-19. Sibethe siphinda sikhangela ngelinye ilihlo futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba ungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikwe labana abantu abakhatshana le ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umuthi lo awubulali kumbe uyabulala na ukuthi susiyafinyelela ingqupho eziphezulu sukuye kwananzelela ukuthi hayi labana onjwathi bona basilile kulo muthi. Kodwa ke wonke khonoko ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyikuthi abantu bakunanzelela ukuthi umuthi lo hayi kawuvulali uyasilisa sokuza kungena ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeutshwathika ngobuningi bawo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inani labathelelwa igciwane le-coronavirus lokhu lisibanganeno lezinsuku. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane lo owe-COVID-19 izolo. Kulabafika amachumi phose ayisikhombisa 68 abathelelwe leli gciwane izolo. Bonke ngabalithelelwe elizweni, iningi labo kungabedolobho leHarare. Ababhubhileyo oyedwa ngwesigaba seMashonaland East lomunye oyeHarare. ELiSouth Africa likhangelelwe ukuvula imingcele yalo lamhlanje kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Lanxa eleSouth Africa lisithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla, okwethusa ingcwethi zempilakahle ukuthi eleSouth Africa lilohlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali njalo elithelelwana lula. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnuzana Vusumuzi Sibanda.
Empeleni ukuvulwa kwemingcele ma kuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelwa njengolokho okwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole. Kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza. Ukuhamba ngomgwaqo ngeke kube yinkinga ma kuzoqinisekisa ukuthi nasemngceleni kunabantu abakulungele ukusebenza okuzokwenza ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside, kanti futhi njalo bonke labo bantu bahlole nje ma befika ukuqala kubonakala ukuthi baney'ncwadi ezikhomba ukuthi banempila kahle. Ngoba ukuhamba kwabantu njalo kuyasiza ukuthi abantu baqhubeke besenza amabhizinisi aphelise izimpilo zabo. Ngeke sibone kungcono ukuthi mhlawumbe abantu bafe nge-corona, I mean babulawa indlala bezama ukuvika i-corona.
Njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo?
Siyakhuthaza ukuthi bonke abantu abahambayo baqiniseke ukuthi bahambile baye emtholampilo, bathole izincwadi ezikhomba ukuthi bathestile ngesikhathi okufanele batheste ngaso, njalo bathole izincwadi eziqondile, hayi lezi ezingaqondanga ezithengwayo, ukwenzela ukuthi nabo baphephe, baphephise kanti nabanye abantu, ngoba nalowo ohamba ayothola incwadi engaqondile ufake izimpilo zabantu abaningi engcopheni. Ngakho siyabakhuthaza abantu ukuthi ekuhambeni kwabo baqinise ukuthi banesikhathi esonele, bazinikeze isikhathi esizokwenza ukuthi ukuhamba kwabo kungagciniswa ukujaha kuphuthuma, kanti ke futhi baqinise ukuthi izincwadi zabo zilungele ukuthi bahambe ukuze konke lakho abakuhambelayo kungagcini sokusenza ukuthi abanye balahlekelwe ngamathubo okuphinde bangeni kakhulukazi labo abeza kwelase South Africa njengoba simzwile unqonqosho wasekhaya owasekhaya ukhuluma ukuthi umuntu ozotholakala imincwadi ezingaqondile uzothathelwa ilungelo lokungena kulelizwe okweminyaka emihlanu njalo aphinde abuyiselwe kumbaboshwe asithanda ukuthi abantu bazithole behlangabezana nalezo inkinga kodwa sithanda ukuthi abantu bahambe ezindaweni eziqondile njalo bangahambi nje kodokotela bangaziwayo bangekho emthethweni abangagcina besenza ukuthi ukuhamba kwabo kube senkingeni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ivandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. UMaduna obele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithoba munwe munye 87 ubesaziwa njengenduna elesibindi emela isigaba sayo kunye laseMandebeleni jikelele kusukela ngombuso wabelungu kuze kufike umbuso okhona okwamanje. Ngomnyaka ka-2018 uMaduna wake waloba ugwalo elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF zibikwa sezihambise isicelo kubaphathi bebandla ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yesizwe i-National Hero. Ilanga lokuthi uzabekwa nini alikaziswa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Bakithi thina njengeMDC Alliance lapha eMathebeleland South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi ibindoda eliqhawe indoda elesibindi indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngasonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi indoda engafanisana ngalezinye induna enelise ukuthi itshele uhulumende iqiniso uhulumende lo weZANU PF iqiniso lanxa kukubi lanxa kumnandi lizayikhumbula indaba ade silwala kakhulu indaba yegugurawundi commission ukuthi lo busilizwe umkhokheli weZANU PF uMnangagwa asethe up icommission izama ukuthi icubungule indaba yegugurawundi le misebenzi eminingi engayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabo Khayisondiweni labanye nje abalutshwane abatshengisa isibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekele kakhulu yilo iqhawe lelizwe leli yi-National Hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adeclare i-National Hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama Mahlaba Ithwale Jiyampondo malala ndawonye silahlekele njengesizwe. Ngiyabonga.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakogodla omnyama eFelabhusi. Isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esichile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni. Ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngisokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo ngesikhathi esithe sizayo. Kulesikolo okuthiwa iAvoca Primary, lesikolo okuthiwa iAvoca Secondary. Lezi sikolo ziseAvoca kuwa 12 eFelabhusi lapho uMafu wasuka khona or abesuka khona. Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakogodlwa kuba lokhu yinto efaneleyo ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesitshile kulokhu sidingo sokuba simhloniphe. So besicabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo ukuba banike izindawo amabizo okumbe batshintshe indawo amabizo bangalalela lesi sikhalo sabantu beFelabhusi njalo isisikhalo lathi sisisekelayo njengabantu beMDC Alliance.
so we stay this corner, maybe we call this corner, Gulaba Babosa, Umbugulaba Bala, Mandoralis Katuba, Benzo Lomla.
Umnumzana Dandon Lela is Kulumel, Sevandale MTC Alliance, Escaveni, Sematepelelen South. Ube Kuluma Etingweni, Le Studio 7, Esefila Pusi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulobaba wedede odlwengule indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lasikhombisa 17 wazithwala kodwa wasemnathisa amaphilisi okuhlela imuli ezama ukususa isisu. Lundoda ungaqanjwanga igama ngoba kufikelwa indodakazi yakhe wabotshwa njalo ukhangelelwe usiwa mthethwandaba mhlazi ku 23 kuyona le inyanga. Iphephandaba leHerald lithi indlu kade igcina abantwana abangelabazali eKaroi ethiwa yiHurungwe Children's Home isivaliwe kulandela imbiko ethi kade kuphathwa abantwana laba lokulubu. Lindlu iphansi kukamanisipala wedolobho leKaroi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngelele ku Studio 7, hayi bantu bakithi liphephe phela ku corona le phephe kulo corona nje libona zokula ma corona macha lan hayi liphephe izihlobo zami lamanzi izulu elingaka shwa liphephe bantu bakithi umuntu engawela umfula ugcwele ubhekile umfula ugcwele bese yawela kiyo nje uthi uyakwazi ukujenza hayi khona baningi abantu kuswima ngabe bekufanisele umfula uma ugcwele kakhulu vele ethi ukulawula wona enhlanzi bantu bakithi likelekele ugoli inhlanzi umfula ugcwele yabona abanye banyulwa lapha emfuleni sebefile ngawo umuntu ufuna inhlanzi azwente right le phila uzukwazi uqhubeka usidla inhlanzi hayi ukwenza irisk ufike ungadlala lezo nhlanzi. Siyacela abantu bakithi, hey hayi kwelizwe lakithi ke khona kunzima. Mina ngazama isifiso vengafisa ukuthi mayivotele zalelizibiyelilathi semazweni sikwazi ukuvota sikamazwe lakithi sikwazi ukukhipha le party le ngoba vele nisemazweni anke sisaba ukuvota phela sikwekhaya singazisabeli ukuthi umazekhaya bavota besaba. Ngiyacela mpela ukuthi abantu ngabe bayazama mpela ukuthi uvote wonke umuntu lo uphandle welizwe uvote lokhu ezano p f power bureau yabo libayekeni icorona izabagijimisa khonayo. Corona khona ngeke ibeswa dadu bake bakwenza lokhu yabakaraba yabakaraba izabaphinda futhi abona abakhaleli mabese yakupower bureau bayekele badolana layo bona corona lesibhamu esikhulu lesabo abantu abanje vele izwani labo iyabagijimisa kakhulu bayekele bakarabi corona khona le power bureau bona nje libahlakani impilo ngabeka umthetho uqeda ungawulandela sazi lowo mthetho vele uvikela impilo yamuntu nawe ungumuntu ongazosimbiza ukukaraba kuphela icorona ngoba ngojampa lo mntu iphathe njalo bantu singazazi robot izalunga sibizwe ngeke izwe yaphala lunga ngale phakathi. How many years phela ngeke kwafaka lunga lapha nje singajoni siziroba abantu siyajoni siziroba sithi hayi maybe izalunga hayi maybe izalunga ngoba izano PF uziwine iwiniswa yithi abantu ngoba kutsho ukuthi labanye amaphesenti abantu abayivotelayo. So umuntu nje ufanele ukuthi uma eselayini yovote ke zibuze mpela ukuthi ubize ilihluphe kwezimbabwe ngibuzama ukuguqula isimo sezimbabwe.
Mina ngithi ivoice yami le ifike kwabaphezulu kwabaqhatshana ngifuna umsebenzi ngifuna umsebenzi atrena ngingumongi kodwa umsebenzi angumtholi.
Salibonani basakazi baka Studio 7 nona okhulumayo uVusi Mozi Ncube ngisetsholotsho ngikhuluma manje ngisejoha ngaphansi kwenduna utate Gulu bengixwayisa abantu bakithi bantu bakithi kubana asilaleleni imithetho yecorona asilaleleni imithetho yecorona icorona can kill loba ngubani can kill loba ngubani. Siyacela namapolisa kubane ngasabalala kugcwala indawo yonke icorona izasiqedela abantu asilandeleni izicwayiso bantu bakithi asilandeleni izicwayiso. Isicwayiso zibalulekile ukuze useve impilo yakho. Icorona ikhona corona is ngiyabonga.
Ngiyalibelela abantu beStudio 7 lokho kwenza umsebenzi omnandi kodwa iproblem ngapha eZimbabwe esithwele zinhlala esitoze ngiyophaswa esitoze ngoba into zizima lapha kulanto esiyenza thi asebenza kubaza kodwa sihleza kodwa abalamba kulanto esitholile uhulumeni.
Balaleli lapha sakazi linjani? Hayi thina siyancenga bakithi siyancenga shuwa sibona nje ukubambama izivindi ngovalo lwe-corona leyi bakithi ukuthi senzeni uyesaba lokuphuma uye ngaphi ngoba ngakho yazi omunye ukuthi unjani. Bakithi yinto efuna ukubanjiswana ngabantu bonke nje amazimbabwe wonke asikhangeleni wane ndawo Nganxa sikhuluma ngomkhuhlane singafakini ivino politiki ngoba hey lokhu hayi ayakunzima. Loba singazwanani singabe politiki kodwa lawo ngelinye ibandla lami ngelinye. Nxa sengutethe ngiyakwanisa ukuthelela lowo yiliphi ibandla. Bakithi asibambaneni sizwisisane lawo amapholisa engayethusili kakhulu abantu nje. Lawe ebe ngabafundisi nje ukuthi hayi yenzani so. Nxa abantu besebevaleka bebona amapholisa bayebegijima befika beminyane kumbe befike becatshe one ndawo sebethelelana bebatshele kuhle nje into leyi kwenzela ukuthi omunye uyabe siyadobha okulisawudo mbomunye siyadobha okunye lakho okuncedayo ngoba abantu bangabona amapholisa sebacabanga kakhulu. Ngiyabonga uMageza.
Social distance bantu bonke, corona izabulala abantu lapho. Kukhona lisifuathele sonke ima-messages wonke bezwe. Lathi ephinga ngapha siyafuna ukuzwa konke elikukhulumayo ku-Studio 7. Le ngenzuzo sifuna ukuzuza konke okuzuzwa ngabanye.
Uhlupho ku-Ward 1 endaweni yenkayi Sendebule. Legawabe amapholisa akhona abantu babuhlungu ngokuthi awuzozithande bangaze wahlangela ugqokela imaski awugqokanga abantu bababhulwa sawukwazi ukwenze njani ukuthi sikwazi ukuthi i-corona ngizosamba njani wafuna ubandawa ukuthiniwe kodwa bona babehlezi begcwele emotini so sakwazi esidele ingqondo wambi enkulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungagwetshwa kukamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika ngomgqibelo phansi komthetho we-impeachment. Umbuzo osukhona ngothi uTrump uzachuma na ngokuthoniswa akwenziweyo. Amalunga ebandla lakhe ayisithupha nje kuphela yiwo avote lawebandla lama-Democrats okwenze lomthetho ungamjezisi. UTrump wayesetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngoba abalandeli bakhe bangena ngamandla esigodlweni selizwe iCapitol kwafa abantu abayisikhombisa ngemva kokuba ebakhuthazile. Ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi komthetho we-impeachment aphinde njalo aphunyuke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Yeah, okungagwetshwa kukamnumzana upresident uDonald Trump ngale ndaba ngalo mlando abewetheswa okuvusa umvukela phakathi kwesizwe ukudabula phakathi isizwe lokuthatha imbuso ngodlakela kuyadanisa kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kukhona abantu abangakuthathi ngesisindo esifaneleyo abakhethe ukusekela ezombangazwe andubana balandele iqiniso elikhona. So kuyadanisa kakhulu akufaki mzekelo omuhle ebantwini jikelele. Kuyadanisa kakhulu.
Abanye bathi inyathelo elithethwe lidale leSenate leli lizapha isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ungani kusebenzile yini lokho?
Lapha kubele imlayezo emibili etholakeleyo ethunyelwe yiSenate ukutshengisa ukuthi kulokungavumelani okukhulu mayelana lokuqakatheka kwesekelo sombuso wezwekazi leMelika ngoba abanye bekhethe ukulandela laba abantu ukuthi bavikele la abantu abaletha ubudlongodlongo ababelandela yena umnumzana uDonald Trump. So kakutshenisi ukuthi kuthumela umlayezo omuhle ebantwini ukuthi kutshengisa ukuthi abantu baqakathekisa ilizwe ukubambana kwelizwe kodwa bakhethe ukuthi bayenze into engayisiyo ngenxa yezombangazo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio.
Madlela sikhobokhobo isigcibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Indizamtshina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Ele South Africa livula imingcele lamhlanje. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMatabeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.